VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingalichona njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 14 Mpalakazi 2019 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
imali esetshenzisiweyo ukuze ngiza umPF yenze leyo congress neconference lezimali nje ezithethwe ebantwini ngezinye indlela ezithile itshengisela nje ukuthi hhayi uxuku loko lukhona kibo, njalo ukusebenzisa imali singathi ukuspenda abakwekezi.
Umhlangano webandla lezanuPF oyenzwa kanye ngomnyaka ugqitshwe lamhlanje kulezinqumo ezimbalwa leli bandla elithi zizavuselela umnotho. Umqondisi wemidlalo yokulingiswa uMnumzana Khonti Mhlanga wethula ugwalo olulonda imbali yesizwe sikaMthwakazi.
Umnyaka lo asingeke sithi amanzi asephelile kumbe uwest than enye iminyaka edlulileyo. Leyo ke yijournalism eyabi itwisted.
Iziphathamandla zedolobho leVictoria Falls zilandula imbiko ethi amanzi awempophoma zeVictoria Falls asephelile. Kwezemidlalo, iqembu leFC Platinum liphakamisa inkezo yeKasilaga Premier Soccer League. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umhlangano webandla lezanuPF oyenzwa kanye ngomnyaka ugqitshwe lamhlanje kulezi nqumo ezimbalwa leli bandla elithi zizavuselela umnotho welizwe. Lumhlangano uqale ngolwesibili edolobheni leGoromonzi phandle kwedolobho leHarare. Ekhuluma emhlanganweni lo, uMongameli Mnangagwa uncome ibandla lakhe lezanuPF ngokunqoba kukhetho lwanyakenye esithi lokhu kupha ibandla leli intshukutshu lesibindi sokuthi njengebebandla elalwela uzibuse weZimbabwe lisathandwa nguZulu. Lamhla leli bandla liphume lezinqumo ezimbalwa. Sixoxe lelunga ledale leCentral Committee yaleli bandla uMnumzana Joseph Chuma ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Hayi, uphethe kahle sibili. Njengoba nje bahlala sitsho, ibandla lethu lokhu liphila njalo liyaphambili. Umongameli walo ufake amandla a-renewed namhlanje ebantwini. Uqhumanile batshela ubana hhayi zanuPF iyaphila. Obona ngantu yafa kavuka pheka utshwala ngoba yona isaphila.
Ye, manje ungasitshela ukuthi izinqumo zona lezi libona ungani zingaphathisa njani ilizwe?
Into vele ebesikhuluma ngayo kakhulu besikhale ngendaba yomnotho oqala, okwesibili besikhale ngendaba ezemfundo, sikhale futhi ngendaba education ukubana kubanjwe kanjani. Lalapho u-manager of finance ebecazulula ukubana nxa ukhangele i-vision esilayo enye dispensation kathesi nokuthi bona sibone ukuthi education yethu ibuya lama-practical skills, hathi ukufunda kuphela amabala kodwa ukuthi umuntu aphume esephekekile, sekwanisa ukubana ayenze into engayenza ukubana kube lobungcono kumkhono oweZimbabwe. So into ilungiswa leyo yiyo eqadile kakhulu esizibambile ezintathu, eze-education, ezempilakahle, njalo futhi lezomnotho. Njalo nxa ukhangela uzabona ukuthi ona this year kukhulume amaminista abathathu kuphela abakhangelane lezomnotho kakhulu. Kukhulume uminister of finance, kwakhuluma uminister of mines, kwakhuluma lo minister ophethe ezokulima, ngoba phela sikhangela ukuthi ona vele umkhono weZimbabwe uvele ubanjwe indaba zokulima zona lezokwemba ezokumayina. So ungakhangela kuyakunika-ke i-overall summary ukuthi kona nxa singathi akufake kube kufitshane ubana le conference ibiyi-conference yokukhuluma ngokuthi yona umnotho wethu owaleli eleZimbabwe singawubamba njani ubana siwuvuse njengebandla elivele libusa eZimbabwe kwamanje.
Indaba ezifana lokusilela kwamandla kagetsi imali yemabhanga lokunye okunjalo khona likuphethe yini emhlanganweni?
Yeah, kuphethe kakhulu umongameli ekufaka egcekeni ubana uyini okunye osokuthi imazini washikisa endaweni nale. Okunye kwankhona ngama-natural causes lawa esingathi bona ama-acts of God, okunye ngokuthi bona ukuhlelakala kwezulu njengoba sikwazi sokubana amanzi aseyehlile eCaribbean Valley instead yokuthi bona sibe sikhipha ugetsi ongafika almost 1,000 megawatts owakathesi iCaribbean is near only 100 megawatts. Okunye ngokuthi bona kuyabe sekulo mehluko omkhulu kakhulu. Njalo futhi ukukhangela kubana indaba naleyi climate isi-affecte yaze yangena la kumakhelwane wethu e-South Africa ngale siyakwazi ukuthi nakulezi nsuku sike dlezi ubana babalama-challenges athize endaweni zabagetsi labo sebethola khona kubana okuthiwa yi-load shedding ababengawucabangeli, but kungenxa yezinto nalezi ezemkhadi lani lokufa okwenza into nalezi ezilungisa amagetsi ankhona. So konke kona kubana sikukubambisa ukukhangela sabona yodona as a way forward. Kumele siqalise ukuplana ahead, sibona ukuthi yona next time asizosiwele into zalezi. Our next generation akumelanga iwele izinto ezinjalo.
Lo ke ngumnumzana Joseph Chuma, isiphathamandla sebandla lezanu PF, bexoxa ecingweni le Studio 7 ese Harare.
Bamberinezanpief Bamberi nokubatana Bamberi nokubatana
Bamberinez Lokho sikudaba lunye sixoxele ophatheke kwezombusazwe njalo owake waba lipolisa leZimbabwe Republic Police umnumzana Diliza Mangoye. Sambuza ukuthi ubona ngani umhlangano webandla lezanu PF lo uzaphathisa na ilizwe.
Ubuhlungu kakhulu ukuthi ngesikhathi abantu abaningi bekhangelela ukuthi nga iZanu PF isintsha ukwenza or esingathi kumbe iguqula izenzo zayo ukuthi yenze angani abantu iyabazwisisa kumbe iyabazwela, kodwa hhayi khanya ngani vele akukho kiko lokho. Imali esetshenzisiweyo ukuze nje iZanu PF yenze leyo congress ne-conference nezimali nje ezithethwe ebantwini ngezinye indlela ezithile itshengisela nje ukuthi hhayi uxuku loko lukhona kibo, njalo ukusebenzisa imali esingathi ukuspenda abakwekeli abalani lokuthi amadokotela axotshiwe axotshele umsebenzi ukuthi yafuna i-coron qanse yezibhedlela kula maphilisi, kodwa bona bakunayo konke lokhu. Izinqumo ezithethwe babagambe azitshintshi lutho ngoba kuvele sikujwayele ukuthi iZanu PF nje mihla lamalanga ibuya le nto entsha itshintshe igqokisele inye ibhatshi kusasikele nelinye igqokisele inye ibhatshi, kodwa kula nto etshintshayo kunjenjenje sikhangela nalo 2020 sisakhula I'm sure usacabanga bekule vision 2020 asakwazi ukuthi ikuliphi lelo file kumbe yaphelela ngani nokuthi ayikhuluma ngani, but yinde into nje ziphindwa zitshintshwa nje, kodwa akula nto ezaphuma ngoba kusetshenziswa indlela efana nayo kutshintshwa nje nedi singathi amaphepha okubhalekiwo kumbe umuntu ongiyokhulumileyo lokuthi kukhulunywe kuphi umhlangano nje kuphela, kodwa-ke sikhangele phambili kumnyama wabakani.
Okokuthi manje nxa ukhangele wena kuyini kahle kahle okungaletha ububelo elizweni?
Okungaletha ububelo elizweni ukuthi sifike esitejini lesiyana esingathi abakhokheli baba lenhloni kumbe baba lokhana esingathi isihlawu, ukuthi ubone ukuthi lapha yini engizimbe indlela thile emele yenzeke. Nxa ngingagudlu kanje ngime eceleni kungenzeka ukuthi mhlawumbe abantu baphumelele, ngoba abantu laba bayazi mhlophe ukuthi nxa kona beyibo abathethiwe leli lizwe aliyindawo, kodwa bathi labo abatsho njalo abangafuni ukuzotshala imali zabo lapha ama-investors abayenze lokho okufuna yibo bona beZanu PF, kodwa kusoze kwenzakale lokho. So yisile singathi i-stalemate, iZanu kayifuni ukuphuma lathi abantu angazi ukuthi kuyinokusehlulayo ukuthi siyikhiphe ngoba siyayivotela nje kumbe siyayihlumbe siyaqhika kumbe senziwane, kodwa siyayibuyisela laba abalezi mali kabafuni ukufaka imali. So yinto ekuthiwa i-stalemate kuthi kujamile nje ukuthi nxa kuyinkazi zethu sokuhlawumbe sezitshile izigeyi sokuthile, so kufuna ukuthukulula manje akulo funa ukugoba uphonde. So angazi ukuthi into ezaphela njani ngoba kahlezi kathesi i-military esingathi ngabombutho bayangenela kwezombusazwe, and nxa bengayekelanga ukungenela kwezombusazwe ayikho into ezayangakala lapha elizweni engasilethela bubelo thina nje abantu nje njengozulu wonke.
Alo-ke ngumnumzana Diliza Mangoye ophatheke kwezombusazwe njalo wake waba lipolisa leZimbabwe Republic Police ubexoxa le Studio 7 ecingweni eseHarare. Kusasa ibandla le-MDC liza kuba le-rally edolobheni leMutare. I-rally le iyabe ingeyokugqiba umnyaka, iyiyo njalo eyokugcina lo umnyaka. amapolisa abikwa ephe imvumo ilibandla leli ukuthi lenze lumhlangano. Umlobi wemidlalo yokulingisa lembali odumileyo umnumzana Konti Mhlanga lamhlanje wethule ugwalo alulobayo olulesihloko esithi Mthwakazi Wars, izimpi zikamthwakazi 1890-1983. Lolu gwalo lumumethe ingxoxo yembali kusukisela ilizwe lingakathunjwa ngabahuquluzi benotho selithunjiwe lalapho selithole uzibuse. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngugcweleyo ekobulawayo.
Umhlanga odume kakhulu ngokusungula umuzi wezokulingiswa iAmakhosi Cultural Center engumlobi njalo lomqondisi wemidlalo eminingi aphinde abe ngumlondi wembali wethule ugwalo lwakhe emkhosini oyenzelwe enkundleni yeCity Hall kobulawayo. Lolu gwalo luveza izehlakalo ezithile ezembali yelizwe ezingakaze zilotshwe ngazo. Umhlanga wethule imbali kaMthwakazi echasisa ukuthi yena ngokwakhe wadabuka kuphi lokuthi isizwe sikaMthwakazi sona savela ngapi.
Ngokuthiwa United Kingdom ukhuluma ngama-kingdom ama-Scots azimele wodwa ama-Welsh azimele wodwa ama-Irish yikho kwesokuthi zalini.
Unkosazana Thubelihle Moyo oyamakhosi Cultural Center uthi imizamo yokuphawula imbali yesizwe iqakathekile kakhulu ekuyeni phambili kwabantu abatsha.
Ukuze ngibekwazi engiyakho, first I have to know my history. Even i-history yayibhed eyayisenziwa ngabantu abadala.
Umnumzana Ben Moyo unobhala wezemfundo wenhlanganiso yezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association uthi lolu gwalo lungezelela umthombo wolwazi olumayelana lembali yelizwe njalo ivela kubanikazi bayo limbali.
Ugwalo luqakathekile kimi ngoba lusinika imbali kaMthwakazi ekade ingalotshwanga. Ubaba Mhlanga lapha ungomunye wabantu abaza ingezelela ukuthi umthombo esizawuthapha thina lo sapho lwethu bekuthaphe kubanikazi bayo ngokwazi kwabo ngoba yonke into inhle ivela kubanikazi bayo.
Unkosikazi Dorothy Ndlovu wenhlanganiso ye-1893 Mthwakazi Restoration, inhlanganiso emanyanisa zonke inhlanganiso zikamthwakazi ezibalisa ezokholo, ezombusazwe, lezinye uthi abantwana balakho ukufunda okunengi, kuthi labadala ababengela lwazi bavuleke ingqondo mayelana ngembali zikamthwakazi.
Ebhukwini lapha, abantwana bazafunda okukhulu, kuningi abazakufunda abadala ngeke bafundise khona ekhaya, okunye bebengakwazi kukhona bazokuthola ngoba akusikho konke ongabakwazi.
Omunye owake wasebenza lomhlanga umnumzana Memory Kumbota ubabaze kakhulu ukuzimisela kukamhlanga ngemisebenzi ayenzayo lokuthi konke akwethulayo uyabe eqale wacwayisisa ngokujulileyo andubana aphakulele umphakathi imbono esekelwa liqiniso.
Director ubaba uMhlanga semfikile emakhosi. One thing ekubamba ngobaba uMhlanga uvuna uxoxa la nje khuluma la is the passion alayo ngento abeyithandile njenge arts njenge history nje wabona namhlanje is also uphakathi kwe history.
Imbali yesizwe sikaMthwakazi yabulawa kusukela ekudeni ibulawa ngabelungu abafana labo Cecil Rhodes or Alfred Bate labanye izigange zabelungu ezabuya kuleli lizwe lethu elikaMthwakazi zizohlukumeza zizoqamba amanga zisenzela ukuthatha umnotho wethu lelizwe lethu.
Obengumhlonitshwa inkosana yamaXhosa aweZimbabwe umnumzana Mike Lloyd Jawe othethwe ngabaqoqe loluhlelo wabhodiswa ubulawayo wonke etshengiswa imbali ezatshiywa zakhiwe ngabathathela abensundu ilizwe ngomnyaka ka-1893 ezigoqela isakhiwo sakoHedden and Sly iPioneer House kunye lophawu lukaCecil John Rhodes oluseCity Hall. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Iziphathamandla zedolobho leVictoria Falls zilandula imbiko ethi amanzi awempophoma zeVictoria Falls asephelile. Lokhu kulandela imbiko ephume kumaphephandaba lakomabona kude isithi amanzi asewomile ngoba ngenxa yokuguquka komkhathi iclimate change. Ukansila njalo ephatheke kumsebenzi wezokwethekelelwa kwelizwe umnumzana Ephias Mambume ulandule imbiko le kungxoxo esiyenzelayo.
Ye kuliqiniso ukuthi amanzi sehlile but ukuthi amanzi asephelile ayisiko qiniso. Ye ayehlile and ajayele ukwehla vele ngesikhathi zonezi.
Okokuthi ngezinye indlela singathi akula mehluko leminye iminyaka.
Asingeke sithi umehluko khona umnyaka lo is worse than iminyaka edluleyo because ungakhangela ama statistics the worst water flows esive lazo was between 1994 to 1996. That was the worst because ngama statistics esilawo the gauge that was reading the flows that passed lapana yayivala kubo 400 and something and kathesi nxa sikhuluma 2018-2019 igauge ivala around 500. So umnyaka lo asingeke sithi amanzi asephelile kumbe uwest than enye iminyaka edlulileyo. Leyo ke yijournalism eyabe itwisted and ayisilo qiniso.
Bona abantu belokhu besiza yini ukuzobukela kulandela imbiko yona le eyaphuma emaphephandabeni lemisakazweni ukuba namanzi aseyehlile?
Kande kukabili abantu loke bebuya but sonke siyazi esikutourism ukuthi from October kusiyabamba uFebruwari isisikhathi esisibiza sithi yi-green season i-traffic in terms of ama-tourists iyehlile but abantu loke bebuya ukuzobuka ama-falls abanye engxenye ngabafuna ukuzobona ukuthi kuliqiniso na abanye ngabafuna ukuzobona sibili ukuthi ama-falls ethu mahle and the locals sisiyaphambili.
Lo ke ngumnumzana Ephias Mambume ukansila wedolobho leVictoria Falls njalo ephatheke kumsebenzi wezokwethekelelwa kwelizwe ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekhona le eVictoria Falls.
Kusukela ngomvulo kusiyafika ngolwesihlanu umsakazo weStudio 7 uzalethulela izindaba eziphathelane lokutshabalala kwamadamu enyakato lasezansi yemandebeleni kanye lasenkabazwe. Manengi amadamu aseleminyaka edubukile kumbe egqibelekile kodwa akula lutho osolwenziwe ngawo nguhulumende.
Idamu lemabhongani lidamu elikhulu elifikisa phose amakhilomitha about 9 kilometers ubude.
Le damu okuthiwa ngukare sinyama.
Idamu elikhulu lokwakuyisiwale. Thina sinedamu elisekhezi.
Idamu esilisebenzisayo laphana idamu Magwane.
Sixoxa lezakhamizi kanye leziphathamandla zikahulumende. Tiyani indlebe kusukela ngomvulo kuze kuyefika ngolwesihlanu.
Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eWashington DC. Siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Thabani Dube, ukansila weDaluka Ward eLupane.
Yebo baba kanye.
Ye ukwakuqala ungasitshela ukuthi kunjani khona ngapho eDaluka?
Edaluka umumo mubi bugande nxa sikhangele baba ngendlala. Abantu abanengi kabasakwanisi ukuthi bethole ukudla amahlandla amathathu esiwajayeleyo ngendlala ekhona. Uhulumende laba onqedisayo nge-social welfare uncedisa abantu abalutshwana. Abantu abanengi bayalamba babagande. Lezifuyo zifile sibili bekungalakudla ngitsho okwezifuyo. kuwe kwaba lokuncedisa kwamadona owakade besincedisa nge-stockfeed. Kodwa bekunzima njengobana nje umumo unje ukuthi abalimi bathenge ngenxa yezimali.
Kodwa izulu phela seliqalisile ukuna, liyana yini khona ngapho eDaluka?
Izulu linile baba Gande ngesande lana. Kuzavuka kwizolo, kuthi ukuthi kuzavuka kungolesine baba. Lini emasinyela lisiya esigabeni iDaluka village kusiyale. Ngapha kwezinye indawo leqile kalinanga ku womi kuyawoma nje.
Okokuthi
ngikhuluma nje ngikhuluma nje ngisemasimini khona lapha. Ah, kuyathengisa ukuthi umdaka wakhona umlutshwana babagandi. Ukuthi bekungaba kuhle ngabe liphindile sibili indawana yonke.
Manje inhlanyelo ke liyayithola yini njengoba sizwa abanye bekhala ngokuthi intengo yakhona ingani phezulu kakhulu?
Intengo sibili iphezulu, kodwa ke eDaluka sitholile inhlanyelo baba Gandhi. Yebo, kambe ingabe nje ishotile, kodwa ke sitholile, I think sithole 900 abantu abathole inhlanyelo yomumo. Kuthi eyamabele siyathola la phose muzulu wonke ke leyo.
Manje izifuyo seziphephile yini njengoba izulu selisina?
Azikaphephi baba Gande, bengisikhalela ukuthi ngabe liyaphinda nje khona lokho bese kuhluma nje kuvele kusukume ngamandla, mhlawumbe bezingaphepha.
Akukabi khona yini elikudobhadobha emasimini lapho okufana lolude ledelela?
Kungaba kuyathiyana lapho eliyabe licela liqale khona izulu, mhlawumbe bakhona abanye abangabe sebedobhadobha olude laba.
Hayi, kuyezwakala isikhathiso esesidliwe ngumangoye. Ungavalelisa abalaleli?
Siyabonga balaleli, sithanda ukubonga ithuba lonele esiliphiweyo baba Gandhi.
Hayi, lathi sibonge. Lo-ke bekungumnumzana Thabani Dube, ukansila kawadi. Lo-ke bekungumnumzana Thabani Dube, ukansila kaDaluka wadi eLupane, ebesixoxa la kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba.
Okwamanje sengilithiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Lamuhla sixoxa lonkosikazi Jasmine Dofa olwela amalungelo abesifazana njalo elilunga ledale lePhalamende ekubandla leMDC. Sihlaziya ukuthi kambe umkhankaso lo osanda ukugqitshwa we-16 Days of Activism Against Gender-Based Violence ungabe uqhutshwe ngemfanelo na, njalo wafundisa okuningi abesifazana labesilisa.
Yebo, besibhizi kakhulu njengephalamenti, njengama-MPs. Ngakhuluma kakhulu ngakobulawayo, ngayokade ukhanyele ama-constituency amaningi bebebhizi besenza ilokuzeni ama-activities gender-based violence. Ngibone even ama-NGOs bebe njenge i-recourse ibi say White City, and then ngibone njalo i-wild ibize ontanga bahamba besenza ama-defense classes, befundiswa njalo ukuthi bathathe inyathelo bani ngaye behlangana nezinto ze-violence. Ngibona ingani this year abantu bebebhizi kakhulu.
Bona-ke abesifazana baphatheka yini kulezi nhlelo? Ubona ingani kukhona abakufundileyo labesilisa njengoba labo besithi labo bayahlukuluzwa?
Ye, ngibona ingani this time bekuhlangene omama sebebonile ukuthi asingeke sakuceda sodwa asingeke saluceda sodwa udubo le gender-based violence siyananzelela ukuthi eminyakeni ledluleyo besikhangelela ukufundisa omama kuphela but labo baba labo ntanga amankazana labafana labo sebefundiswa ukuthi bebone ukuthi kuqakathekile ukuthi singaphathana kuhle udubo lolu lungayehla.
Sona isimo sesinjani kathesi elizweni? Ungathi amalungelo abesifazana ikakhulu ayahlonitshwa?
Ah, sisakhatshana. Ngibona ngani sisalo msebenzi omkhulu kakhulu. Angikwazi njalo ngayise sikhangele sithe sixoxa labo mama abanye sibona ngani even umumo okhona kathesi owe economy ukuthi imisebenzi kayikho izimali kazikho lakho kuyayengezelela ukuthi omama bengaphathwa kuhle even obaba but kakhulu omama labontanga so ngibona ngani silo msebenzi omkhulu esimele siyenze.
Leyo bekuyingxoxo lo nkosikazi Jasmine Tofa olwela amalungelo abesifazana labantwana njalo elilunga ledale lephalamende ekubandla le-MDC. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Le balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Kwezemidlalo ngamafitshane sitshayeleke ihlombe abafana beqembu le-FC Platinum abaphakamise inkezo yeKasilaga Soccer Premier League ngemva kokunqoba ele-Caps United nge-1-0 emdlaleni oyenzelwe enkundleni yeRufaro Stadium eHarare. Iqembu le-FC Platinum yilo njalo elaphakamisa linkezo nyakenye. Sesijayiva lo skaiva imali yeqolo yilo ke igama lengoma esigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Umhlangano webandla lezanu PF oyenzwa kanye ngomnyaka ugqibe lamhlanje kulezinqumo ezimbalwa leli bandla elithi zizavuselela umnotho welizwe. Iziphathamandla zedolobho le-Victoria Falls zilandula imbiko ethi amanzi awempophomazi e-Victoria Falls asephela. Silugqiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje igama nguChris Gande.